intube nathi yinto esiyisibeze isihluku sabantu yebo yebo ingqo zomzili zibe zizathu zazo zokuthi kungani ukuthi kuliwa xawulalela abe-israyeli labo bathi babathunula ukuthi iHamas yabasukela le-Hamas labo bathi hashi i-israyeli yesithathela indawo yethu imhlabathi yethu yesenzi yesithathela indawo yethu isijerusalema yesesichazanisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo ngakho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu ukubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jini ngoba kulemithetho elawula izinto emhlabeni jini engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu abantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama esesikubona sokusenzakala empini leyo yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu.